kuhle impela ngenxa yokuthi ama subjects la yiwe azakupha abantu intuthuko. Le experience njengombalisi owathuthukayo wawubona abanye abantu bangu-grade 1, 2, 3, 4, 5, 7 bengazi A plus A, bengazi 2 times 2 ukuthi ngubani, kodwa zabona ukuthi ngutitsha ku-science ku-primary bahle bafe, ku-mathematics ku-science ku-primary. Yikho-ke uzabona umntwana sesiya ku-form 1 ku-form 4 vele i-matrics efile uyabe ebulawe ku-primary. Amanye amazwe ama-teacher e-primary ku-grade 1 balama-degrees PA in education, masters in education. Labe secondary bangathi baya-specializa ikuhle, kodwa yikho kwenza ukuthi amatitshara ashote awe-mathematics le-science ku-secondary. Yikho-ke ngithi wonke umuntu engakabi ngu-teacher akaqale ebhashe i-mathematics kwenzela ukuthi ebe lohlonze lokufundisa. Umuntu abefuna ukufundisa isiNdebeleni naye azi ukukhuluma lokufundisa isiNdebeleni, efuna esiyafundisa kozwimba naye azi isiShona, ngifela lokhu amatitsha akwemukele kuhle akuthathe leli phezulu, kodwa bangayekela ngesikhathi esizayo kuzathiwa his way on coming traffic. Abalakho selikhathi izikhundla wena sithiwa i-BP usifa ngoba awuthathanga awuvukanga okwenza ekuseni isikhathi sekhona.
Kodwa kuqala kuyini okwakudingakala ukuthi umbalisi abe lakho, njalo kungani babengakudingisisi lokho kunye?
Kwakuthiwa umuntu kabe ne-5 O level uyakuya ku-Peter Sen College. Kodwa ngokwazi kwami i-mathematics eyivele i-mandatory yayivele ifuneka le-science le-English. Ngokuswelekala kwabantwana abale-science ne-math bagcina sebeyeketisa ngoba ama-colleges lama-principal okwakuyizikole zazizavalwa kuzwa ukuthi hayi umntana engenkazana i-math kayikwanisi, i-science kayikwanisi. Sithi ke siya ku-secondary ngale abantwana i-math bebezilahlile, ama-science teachers sebemalutshwane ngoba abantu abaningi babengathandi ukuthi umntwana oyinkazana enze i-science ne-math besenza ama-art.